kutshengisa ukuthi iZANU-PF idelela abantu beZimbabwe kakhulu, laba abantu beZimbabwe sebekuvumile ukudelelwa. Okwesibili kutsho ukuthi abalandeli beZANU-PF ngiyabona kwesinye isikhathi ngingathi ingqondo zawo angiziboni kuhle ukuthi ziyathatha kuhle, ngoba nxa liza kuthi umuntu uzaba ngupresident ngo-2023 esehluleka kathesi, kutsho ukuthi lina ukwehluleka lokho elikubona okwenzakala elizweni liyakukholisa. So angisazwisisi ukuthi abantu beZANU nabantu abalomchopho sibili ongupheleleyo, ngoba awungaze kuyo ukuthi kathi siyadubeka, akula lutho oluthengekayo, imali kayikho, amafutha kawakho kugcwele indwendwe. Indlela ithi yena lowo njalo nguye sifuna ukuyamfaka ku-2023 kutshengisa ukuphazama okukhona lapha. Lobukhokheli bangikhona kuyatshengisa ukuthi sebephelele zingqondo, ngoba nxa beza kuthi bekhangele ukuthi i-administration eyiyo sikhangelele ukuthi sibone ukuthi kuba lobubelo elizweni, yiyo abahle bathi bona yena lowo president okhona oyehlulekayo kathi sisonke simkhangele, wonke umuntu emkhangele, bese kuthiwa bayamfaka ku-2023. Kuyesabeka ke lokhu.
Bathi njalo kumele basebenze gadalala njengohulumende bavuselele umnotho. Ubona bephumelela kulokho yini?
Kathi vele umnotho wankona wabulawa mbani Ntunga? Uzathona ufuna ukuvuselela into wayibulalayo, okwaziyo ukubulala uzavuselela sikhathi bani kuwobulalayo? Alibana ngabe bathi bavuselela umnotho kayisibo ababulalayo, ngangithi kumbe bakhuluma into ezwakalayo. Kakuzwakala abakukhuluma ngoba yibo ababebulala umnotho. Nanku umnotho kathesi sikhuluma kathesi lapho esimi khona uyabehlula, bazawuvuselela bengathi besehlule ukwenza abakufanele bakwenze kathesi. Akula mnotho abazawuvuselela, yi-statement abasikhulumayo ngamazwi nje abawakhulumayo ukuthi abantu balalele ukuthi kuthiwa kade kule conference besidla futhi imali zikahulumende. Ngapha thina sibhadala umthelo, bona abasebenza ukudla ngapha bekulalelisa.